Mas Kangela, i-unemployment rate right now isibelow 5%. UBiden wayithola ikubo 10%. Of course, lapha singeke sibleme uTrump, singathi bekwenziwa i-COVID lo. But sibonile even last month imisebenzi emitsha ecreateweyo over 500,000 jobs. So angivumelani mina lokuthi umnotho we-America uyawa. Esengingakutsho ukuthi ngiyakubona kusenzeka ukuthi intengo zezinto nje ezifana lepetrol lokudla lezinye izinto ezinjalo intengo yakhona isikhuphukile kakhulu ende kodwa inflation le siyazi ukuthi ikhozwa yi-supply chain shortage ngoba izinto eziningi they are not being shipped from kubo China lendaweni ezinjalo due to i-COVID le shortage yama-truck drivers right now e-America. So mina ngibona ukuthi nje it's a passing phase since i-Congress isivumele i-infrastructure bill e-1.2 trillion le uBiden abeyilwela sizobona izinto ziqala ukuvuleka umkhonomo uqala ukuthuthuka ngoba kabe sokusenziwa i-infrastructure kulungisa imigwaqo imisebenzi ye-construction ama-surveyors le misebenzi eminingi enjalo izobenefitha kakhulu kuzo increase umnotho welizwe.
Ngokubona kwakho isimo somnotho welizwe singaba sibangelwa na yikungaqhubi kuhle umsebenzi kukamongameli Joe Biden kumbe yikuswelakala nje kwenhlanhla ngenxa ye-COVID-19.
Mina ngokubona kwami uJoe Biden wenza umsebenzi omuhle kakhulu. Kulama challenges siyavuma ngoba kulokudonselana even phakathi kwebandla lakhe lama Democrat. Kulalaba esithi ngama progressives abademanda mostly ama social services ukuthi uhulumende yabhadale izinto eziningi for social services ukupromota izinto ezifana lemndeni imizi labantwana esikolo izinto ezifana lalezo whereas kube labanye ama-moderate Democrats afuna ukuthi kubalance le business ama-Republicans yazivele inhloso yabo ukuthi uBiden angaphumeleli so yonke into abayenzayo ku-Congress kuvoteni bavota against uBiden kuyo yonke into on partisan lines but umnotho ngokwawo mina angiwuboni usiwa njengoba ngijilwe emandulo and uBiden I think kwenza umsebenzi omuhle kakhulu osokusele nje ukuthi akwanise ukuthi abuthelele nje abantu abuthanise abantu ama-Republicans nama-Democrats ukwenzela ukuthi bapushe ama-bills abawafakayo ukwenzela ukuthi like i-Build Back Better bill esendleleni le kumele ukuthi ipasiswe ngoba yiyo ezenceda kakhulu izizalwane ze-America ukubhalansisa umkhono.